sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zitobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 2 uMabasa 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ngokubona ivolo e-small support endekade kule queue abantu befukumile ngokuningi kwezohlanje. Ngithemba abantu bazafukuma kwezohlaba sibili sebebona ukubana ijekiseni ilosizo ngoba athi besibona abantu behlaba saqatshela babona sibona o-vice president behlaba sazobona u-president labo sebehlaba.
Idolobho lakobulawayo namhla lazise ukuthi amakilinike alo abalisa eluveve phelandaba mzelikazi lenkulumani avuliwe ngaleli ikhefu lephasika kulabo abafisa ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19.
Yeah, this is that the COVID kubenzima kakhulu bekumele ukuthi kube la conference amaningi kodwa ngenxa yokuthi kunqunyiwe ukuthi abantu bebe balutshwana njalo lokuvikela ukuthi lomkhuhlane we-COVID ungagcini umemetheka. Ngakho ke sinanzelela ukuthi amabandla amaningi ahlangana ebulenjini.
Amakholwa esiKristu aweZimbabwe lonyaka akhala izimathonsi ngokuhluleka ukuhlangana engamabandla apheleleyo ngephasika kulandela ukuhlasela we-COVID-19. Uhlelo Woza Friday kuliviki silomculi wengoma zokholo u-Abednego Skhosana onguye esithakazelela ikhefu lephasika sikwejise naye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abogatsha lwezempilakahle bathi ngokutshona kwelanga layizolo inani labantu abakade sebehlatshiwe ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 e-vaccine eZimbabwe beselingizinkulungwane ezingamachumi aphose afike ayisithiyagalolunye 87,791 kuthi asebehlaselwa yileli gciwane selokhu laqhamukayo sebezinkulungwane ezingamachumi aphose afike amane 36,896 labulala abedlula inkulungwane eyodwa lengxenye 1523. Ukunjalo nje idolobho lakobulawayo namhla lazise ukuthi amakilinika alo abalisa eluveve phelandaba mzelikazi lenkulumane avuliwe ngaleli ikhefu lephasika kusukela ngehola lika 8 o'clock ekuseni kusiya kulika 12 o'clock emini ukwenzela ukuthi abantu bayihlatshwa ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19. Ukansela Phebe Msipha weluveve othi uhlatshiwe lijekiseni izolo ukhuthaza abahlali baleli dolobho ukuthi labo behambe bayekwamukela lomjovo.
Mina ngilethemba njengokubona ivolo e-small support endekade kule queue abantu befukumile ngokuningi kwezohlatshwa. Ngithemba abantu bazafukuma kwezohlaba sibili ngoba abantu sebebona ukubana ijekiseni ilosizo ngoba athi besibona abantu behlaba saqatshela babona sibona o-vice president behlaba sazobona u-president labo sebehlabile sabona ukuthi hhayi engakade vele njengoba u-president wathi wathi wena ongubani sazibuthi athi nakulese ngobani esinikele ukuhlaba ngoba ngingaomela abantu anti ngizobe lawo sobe sibonile uhlatshwe ngoba xa ungenzanga abantu asebezekele lokukhuthaza ukuthi behlaba bathi kanti uyangikhuthaza ukuthi ayehlaba yena engahlabanga. So hayi ngithemba abantu bazafukumela phansi phezulu. So namhlanje angazi ngithi sendeka abantu about 50 or 70 akade hlala ko lami ngizibhotela nje njengokhasla sezikhona i-po yami namhlanje yokuthi lami ngikhona ngangemsebenzini wami.
Mhlawumbe belibona indwendwe emadolobheni emalokitshini-ke njengawona la amakliniki aweluveve awephelandaba langaphi bona ingani abantu bengahamba ngobuningi babo ngaleli khefu lephasika.
Okukhona engingakutho ukuthi laminingi bengingacabangeli ukuthi inganamhla kovuliwe emaklinikhi ngenkanti njala kulikhefu namhlanje akuvulwanga. So engingakutho ukuthi lami-ke sengingabakhuthaza-ke abantu iy'seltini ni wanzi ya kuna kusasa mwagaza kala wenda nge yika nilubezi la kukuti ni wangu jani kutawandu wa hamba mwagune wa woyini ugu ya shaji mchema kwa kwa nye nga maa lezi na utrefu kwa nangali kia kamila nge makiu kwa mbezi nga kwa kila kwa ujilante kutaka wandu wa nangali nade mbonde sili lugu wandu wa shaji akula problem
ukulumende ulupete ule ini utavalolu logu shaji wa bantu
ay mina ego kwa mwene kwa mbonde nga nishe ilo luka mbeko shaji mbonde nishe nga ngoba siyabona kakhulu kuma radio kukhulume la kuma TV kumenyezele yonke indawo ukubana abantu abahambe bendani beyihlatshwa bona ngani isibili akula lapho kusilele khona yonke into iyenziwe ngendlela ephakemeyo abanganama TV labo anti kuleyo dokumawuthi njalo kuze kuphinda njengama-crashes kuhamba sekumenyezela lapho konkana kuyaphathisa bona ngani hayi
Lowo ngukansela Phoebe Msiphaka ward 9 eluveve ubexoxa ecingweni le studio 7 ekwabulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 naku 15460 kHz short wave.
Amakholwa esiKristu aweZimbabwe elonyaka akhala ezimathonsi ngokuhluleka ukuhlangana engamabandla apheleleyo ngephasika kulandela ukuhlasela kwe-COVID-19. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Lonyaka njenganyakenye ukunanzwa kwephasika kwehlukile kungenxa yemigoqo eyethulwa nguhulumende elandela iziqondiso zenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba e-World Health Organization yokumelana le-COVID-19 eziyalisa abantu ukubuthana bebaningi. Umfundisi uSaint Sibanda uthi i-Easter likhefu eliyinsika yamakholwa amaningi.
Isikhathi se-Easter siqakathekile kithi amaKristu ngoba isikhathi lapho esikhumbula ukufa lokuvuka kukaJesu. Ivangeli lethu lonke lime ngasonesi sikhathi. Ngakho-ke ngalesi sikhathi se-COVID kube nzima kakhulu, bekumele ukuthi kube lama-conference amaningi, kodwa ngenxa yokuthi kunqunyiwe ukuthi abantu bebe balutshwana njalo lokuvikela ukuthi lo mkhuhlane we-COVID ungagcini umemetheka. Ngakho-ke sinanzelela ukuthi amabandla amaningi ahlangana ebulenjini.
UNkosikazi Linet Dube olikholwa lesiKristu uthi zinengi indlela zokunanza iPhasika abantu bengabuthananga.
Kuqakathekile ukuthi amaKristu ngesikhathi lesi se-Easter nxa behlangana ukuze bebe lama-services bananzelela ukuthi khona bayalandela umthetho ofakwe nguhulumende ukuthi abantu abedlulisi inani labantu abangu-50. Singabacomplacent kungaba lula ukuthi khona umkhuhlane wobhubhane ungasabalala. Siyakhuthaza abantu ukuthi khona even as they celebrate bananzelele imithetho le efakwe nguhulumende. Bengasebenzisa ama-platforms ade sebenziswa ngesikhathi se-lockdown anjenge-Facebook Live, anjengama-Zoom.
Umnumzana Ngqobizitha Donga uvumelane loNkosikazi Dube.
Sikhuthaza wonke amabandla ukuthi elandele izinqabelo ezifakwe nguhulumende okubalisela i-social distancing, ukugqoka amamaski nokusanitiza indawo zonke abangenela kizo. Abantu bamabandla bezame ngazo zonke indlela ukuthi umkhuhlane ungamemetheki.
UDonga uthi amabandla okholo lesiKristu alakho ukuba lenkonzo zama-services amaningi ngelanga.
Amabandla nxa efuna ukufinyelela abantu babo endaweni ezihlengeyo abangakwenza ukuthi bebe lalokhu kuthiwa ngama-staggered services. Kuthi ekuseni bebiza abanye abantu, emini bezanye abantu, ntambama bebiza abanye abantu.
Kulandela ukuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 yakenye, inhlelo eziningi emhlabeni jikelele okugoqela laseZimbabwe ziphazamisekile ngoba kube le migoqo enqabela abantu ukuba bahlangane bebaningi ukuze igcikwane lingamemetheki lula. Le yiphasika yesibili ukuphazamiseka ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19 kodwa lonyaka kube ngconywana ngoba uhulumende weZimbabwe ekethise iziqondiso zokubuthana kwabantu evumele ukuthi amabandla bangabuthanisa abantu abangamashumi amahlanu sikhathi sinye. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Live talk namuhla siqhubekela phambili sikhangela uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Elamali lokhu likhokhela ikubeni lenani eliphezulu kakhulu emhlabeni jikelele labantu asebefunyene bele COVID-19 kusukela laqhamukayo nyakenye. Sebeyizigidi ezedlula ezingamashumi amathathu lengxenye 30.5 million. Leli gciwane labulala abedlula ingxenye yesigidi 553,000. Kubika abekolejini ele Johns Hopkins University. Amagqwetha avikela umpholisa omhlophe uDerek Chauvin othoniswa icala lokubangela imfa yomsundu uGeorge Floyd ngokumkhama ngedolo okwemizuzu phose elishumi wavaleka ukuphefumula eMinneapolis kwelemelika nyakenye. Aqhubeke idinga izikhece angazisebenzisa ekubalekeleni icala bezama ukumchaza uFloyd njengomuntu owayengaziphathi kuhle njalo ethatha izidakamizwa ezingabe zabangela imfa yakhe hatshi ngoShoven. Ugatsha olubona ngezisebenzi kule-labor kwelemelika lubikwa ukuba ngenyanga edluleyo kambimbitho kudalwe imisebenzi ephose ifike isigidi 916,000 okulinani eledlula okuphethwe kabili kulele nyanga kanhlolanja. Kulinani njalo ebelidlalela kuleso silinganiso okwenyanga ezinhlanu zokucina ngomnyaka odluleyo ka-2020. Umkhokheli wamalunga awedale le-Senate awebandla lama-Republicans, u-Senate Minority Leader Mitch McConnell ufunga ukuphikisa umthetho ongakhokhelela ekusungulweni kohlelo lokwakha isizwe olubiza ama-trillion edlula amabili ama-dollar, $2.3 trillion, ngumongameli Joe Biden welemelika.
Inhlanganiso elwela ilungelo lababalisi eZimbabwe Teachers Association, ukumbe ZIMTA, ithi kusukela ngeviki ezayo amalunga ayo azakuya esikolo kathathu kuphela ngeviki ngoba amatisha la engela mali eyeneleyo oyokuya emsebenzini okwamalanga amahlanu. Lokho kuvunyelane ngemva kokuba inhlanganiso leibe lomhlangano lohulumende othembise ukukhuphula iholo labo ngesilinganiso esincinyane. UChris Gande weStudio 7 uxoxelwa nobhala jikelele wenhlanganiso yeZimcha, umnumzana Richard Gundane, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ikhonoko kuzaphazamisa indaba yokufundisa ezikolo ngoba imali esiyithola njengababalisi kayikwani, kayenelisi ukuthi umuntu aye emsebenzini okwamalanga amahlanu. Imali ebhadalwa nguhulumende ikwanisa ukuthi ababalisi basebenza okwamalanga amathathu kuphela. Sibe sibacebisa sithathe isikhathi sonke umnyaka uqalisa, sibacebisa ukuthi kuqakathekile ukuthi izikolo zinakavuka. Udaba lwemali oluholo lulungiswe, kodwa kukhanya ngani imali vele ababuya layo ngasikhuluma kayikwani.
Manje yena uhulumende limazisile na?
Yebo. yebo ukhulumende yakwazi khonoko ngoba sivula isikole sikhulumile sithathi hayi siyavuma ukuthi isikole sivula ngoba lathi umsebenzi siyawuthanda kakhulu lathi siyafisa kakhulu ukuthi abantwana baqhubekele phambili ngezemfundo yabo kodwa into esikhona khathesi ukuthi imali esiholayo ayikwani so thina nxa sikhangele imisebenzi yama-ministry atshiyeneyo sibona ukuthi kasinankinga enkulu nxa ukuya emsebenzini yi-ministry ya-primary le-secondary education inkinga ekhona khathesi isivela kwi-employer wethu ongu-public service commission kumbe uminista we-public service ne-social warfare labaphathisa imali the ministry ephathisa imali kumele-ke ukuthi inhlelo lama-programs abe-ministry of primary and secondary education ancedise aphathise ngaso sikhuluma ngezezimali ukwenzela ukuthi i-back to school yangkhona ingasoze iphambanisile so njengomsebenzi siyawufila njengababalisi sifuna ukuthi sifundise abantwana bethu imali yangkhona okumele ukuthi incedise ukuthi yonke into le iyenzakale yiyo akabasayivezanga ukuthi ibe khona
manje njengoba kulezinye njalo inhlanganiso zamatitshala zona ziyavumelana yini lani kumbe sizabona abanye besiya emsebenzini abanye malanga wonke abanye bengahamba
hayi thina sikhuluma siqondane ne-Zimbabwe Teachers Association abanye angazi ukuthi bangazakwenza njani ngoba abanye abaningi vele kasibazi ukuthi kanti bavela ngaphi baya ngaphi so kasoze sikhulume ngabo
lo umnumzana Richard Kondani unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala eZimbabwe Teachers Association kumbe ZIMTA ubexoxa icingweni lo Chris Gande we Studio 7 eSequoia Room.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz bushort wave.
Okwamanje sike sizwe abanye bekhuluma lo Gibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela inkundleni yokuxhumana eFacebook ukhasi leVOA Ndebele.
Salibonani, salibonani, ngiyalibingelela abasakazi bakaStudio 7 abahle elisikhiphela indaba ezinhle kangaka. Ngiyabonga kakhulu kakhulu umsebenzi omuhle liwenzayo. Liqhubeke lisenza kanje. Lisikhiphela izindaba eziliqiniso njalo eziqotho. Siyakhala singabantwana beZimbabwe ukuthi ilungelo lethu lizaze lihlonitshwe nini. Ngoba lapha ekhaya lakithi eZimbabwe wakuvunyelwa ukuthi uyenze intando yakho. Khangela kathesi sakhetha abantu ePhalamende besimele under iMDC kodwa bayasuswa ngentando engasiyo yabantu ababakhethayo. Kodwa siyacela ukuthi esihlonitshwe. Loba kunzima loba kunjani sizaqhubeka lokho sisekela ngoba sikwazi ukuthi kunzima ilungelo labantu kalihlonitshwa eZimbabwe kodwa besicela ukuthi sike sihlonitshwe okhulumayo uPeter M. Dlovu bese lamtrivo wokuhlala eMangwe district yabo.
Salibonani basekazi beStudio 7 kahle kahle bengifuna ukuthi ke ngiphawule lapha ngokuncane lapha nabakhokheli bamabandla akithi ngapha eZimbabwe. Abakhokheli bamabandla akithi ngapha eZimbabwe bagijimisa ukudla imali abakhangeli ukuthi ilizwe limi njani. Ungakhangela isikhathi esiningi bahlala bephikisana ngokuchothozana kuphela ukuchothozana ilizwe lokhu lisifa. Izwe lokhu lisifa lisiyaphambi kwabo lokhu bechothozana bechothozana kubelokhu kudilizwa ongamaphathi kuhlanyukwa kubunjwa ongamaphathi ongaqedakaliyo. Ilizwe lisifa esicela ukuthi shiwo abantu bakithi beke bebe lengqondo yokwakha ilizwe bebeke betshiyana lento zepolitics lezi zokutshona bechothozana zezokuthanda imali beke betshiyana lokuthanda imali imali yiyo ebakhathazayo ukuthi umuntu wakhona ufuna ukuba mkhulu every time wonke umuntu ufuna ukuba mkhulu sonke singaba bakhulu kathi kuzahamba.
Laba ngabanye abakhulumela uGibbs Dube uhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela inkundleni yokuxhumana eFacebook kukhasi VOA Ndebele. Kuhlelo Woza Friday kuleviki silomculi wengoma zokholo uAbednego Skhosana onguye sithakazelela ikhefu lePhasika sikwetshiselaye. Asizweni ixoxalo Ezra Chisasanda weStudio 7.
Sikukhefu lePhasika kunjenje kuba kuhle ukuthi sijabulele lolu suku ngomculo wengoma zokholo. Siphethe uAbednego Skhosana, yena ucula ekobulawayo, udabwe ngaphi yena?
Ematopo ezintabeni esigabeni seGulathi. Ucula ngiqale mncane kakhulu. I remember evele ngihlabela kuma-church choirs, ngihlabela sesikolweni kuma-school choirs, senza ama-competitions lapho. So into enginanzele ukuthi ngisukela lo kathana kakhulu sesemncane. So ngabona ukuthi ngcono ngiqhubeke ngale talent. So yikho-ke ukuqala kwami ukuhlabela ngo-2017 lapho ngiqala ukuhlabela le Harmon Sound.
Sana uthi wavela wakhula ekukhwabitha umdumo wokholo lwesiKristu ngoba ekhule ecula ecaweni.
Dume gospel ngithande kakhulu, ngakhuleka ebandleni. So ngo-2019 ngayintroduce my first new album ehloko esithando lenkosi ebalisa ingoma ezithi Themba, Umthato, Umsebenzi lezinye zankhona zona zingu-8 ine-album. Abalaleli bawuthanda kakhulu umculo wami okokho kwayenza ngaqhubekela phambili ngokucula umdumo wegospel.
Zenkulu ukuthi acule siyaphambili angabuyeli emuva.
Lokwengeza lami ngathi hi mana mphansi center lami emphakathini uNS Masongela enisebenza la kwelase South Africa. Then ukuthi enisebenza la kwenisebenza lo vela sigumbo engiyishayela ama instruments njalo engezela lama backing vocals. Then ukuthi uGodfrey Nyati ngizela ama backing vocals. Then loNesta Skhosana engezela ama backing vocals.
Ungakahambi umculo wakho bengawuthola ngaphi abalaleli Skhosana?
Funa umusic wami ngiyawuthola ku-YouTube, ama-videos akhona nga-uploada ku-YouTube. Then abafuna ukuthi sixoxisane nje ukuthi umusic bengawuthola njani, khona ku-Facebook Abednego Skhosana, Instagram khona Abednego Skhosana, ku-Twitter ngkhona Abednego Skhosana. Then abangafuna ukuxoxisana lami ku-WhatsApp loba nje kungifonela, inamba zami yasihamba nazi 0776550789. Ngiyabonga kakhulu kwalani balaleli.
Sikuthela woza Friday ngelanga eliqakathekileyo lapha indodana kaThixo uJesu Kristu wabethelwa esiphambanweni efela izono zethu. Besilibazisa namhlanje ngengoma zokholo uAbednego Skhosana oculayo kontuthu zethu nqa. Good Friday, good night, libe nekhefu wenu ngelangozi. Igama lami uEzra Jesus Banda.
Impilo yethu.
singakehlukani esikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Idolobho lakoBulawayo namhla lazise ukuthi amakliniki alo abalisa eLuveve phelandaba Mzelikazi lenkulumane avuliwe ngaleli khefu lePhasika kulabo abafisa ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Ayike selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngesithi libe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.